imbiko ethi nani lase bebulewa umkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalithumi lesithupha usiya kwabedlula amathumi amabili usuthi izizalwane zezimbabwe kele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempila kahle yesihlobo zazo ekhaya iningi lethu okwethusayo njalo ukuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lo mkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona njengoba sekubikwa ukuthi bakhona asebelawo edolobheni lethithunguza isizalwane sezimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo
njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo ngoba ma unanzelela laphana esigodlweni esezweni baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besuka kobobulawayo besuka kobomontaro okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha ngoba into lana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu
abezimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende necouncil yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ukuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho bathi futhi lusizi ukuthi ikhansila lelidolobho ekhokhelwa MDC Alliance norhulumente wezanupiyef baphetheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kunokuphitheka ngokulwisana lawo bathi bayesabela nokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera ezimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine kanti abasemazweni laba bakhuthaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki umnumzana mchaziseli kwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakonakali kakhulu
kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike sidle ukudla kuphi okunani ngoba kubukeke ngathi bayinto futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke so nathi nje siyesaba sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze leso sifo singabhebhetheki kakhulu
lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge lapho kwesatshelwa ukuthi uzamemethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa kodwa wakhisakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbezi uthi ithemba labo selikuhulumele
kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe ukuyekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona angithembi igovernment naye iyazama ukuthi uyesisi ukuthi ungaspredi kakhulu kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholekala amanzi angcinanyana because I think yona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi
abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo namakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili nelesulu 7 eJohannesburg ne-South Africa ngiwu-Benedictine Shapo.